Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kumpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Skhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwa.
Ummeli weZengeza West edalele ePhalamende oyibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ubuyiselwe umthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo.
So ukuthola ukuthi amamidimeni ebefika kona ngephrayisi yakho okuthi ukuthola ukuthi ngisesikwanisa ukuzithengisa nge-$15 imbuzi siyaku $20.
Abalimi bezigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengwa ngayo izifuyo becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa ozwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi odabuka kwelindawo ohlala kwele South Africa uLove More Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umeli weZengeza West edalele ePhalamende oyibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uMnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sesithumi lanye sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Wetheswa icala lokujojozela udlakela emfeni yomunye wabalandeli bebandla le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali Enyatsime ngonhlangula lonyaka. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USikhala ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba weHigh Court ekhalaza kusinqumo esethulwe ngumthethwandaba kamantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha lakhe uSikhala u-advocate Thabani Mpofu utshele umthethwandaba ukuthi isizathu esethulwa ngumantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso zebail ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa ke umtshutshisi edabeni lolu uMnumzana Thiriwa Mambo Kangai utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibail ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo udlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula eNyatsime okwamanje. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uNkosazana Fadzai Mahere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Innocent CCC members are held for months on end for honorable Job Sikhala. We're now on day 190 and yet we're
amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe. Kodwa abebandla leZANU PF bengadala amacala afanayo kabenzi walutho.
UNkosazana Eleni Shiriedenga isiphathamandla se-CCC uthi kuyadanisa ukwenzakala kuSikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungele lokuphiwa ibail. Ngasikhangela sibona uSikhala sehlale inyanga ezifika 6 months and lalaba abanye ayebevu abotshwa labo abayi-14 abanye abenyathimi sebaphuma lobabu lo honorable Godfrey Thole la ayebotshelwe icala elifana noSikhala la sewaphuma. So siyazibuza ukuthi kanti kuyini okuSikhala abangafuni ukuthi ephume.
Kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF uMnumzana Tafazi Kwamgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those memos coming from them, they have accused us of everything, including their own split. When they lose elections, they accuse ZANU-PF. When people see a fight among their rank and file, like what is going on right now, they start accusing ZANU-PF. When they split like what they did last year from MDC Alliance, they accuse ZANU-PF. When they lose court cases, they accuse ZANU-PF.
Basibeka umlando kikho konke okwenzakalayo kokugcela ukucabana kwawo bengehlulwa ukhetho bathi kubangelwe yiZANU-PF kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje bathi yiZANU-PF ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokho abakwenza inyakenye kuthiwa yiZANU-PF bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
Umahluli uJustice Samuel Deme uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba weHigh Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abalimi besigabeni seMathabeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengiswa ngayo izifuyo. Becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Kungakhathalekile ngendleko umlimi angene kuzo ezokukhulisa izifuyo ukugcina kusehlula ukukhula kwebhizimusi yabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, iwotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi esebhinga.
Sithengisa imbuzi zethu, sithengisela amabizimeni or sithengisela so uthola ukuthi amabizimeni ebefika bona ngeprice yabo. Ukuthi uthole ukuthi imbuzi sikwane sokuzithengisa nge-$15 imbuzi siya ku-$20 kungena into ongayenzi.
Unkosikazi Priscilla Sibanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi.
Sizwa ukuthi at least government ingenele ku-price enkomo njengakhona okwenza kophothoni, kothobako, at least sibe ne-startup fund yokunegotiate
ama-prices. Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu akusahambelani lentengo yokuthengisa izifuyo.
Kanale kuphela kwentengo yezinto esizisebenzisayo ngabomvuma zothatho kodwa sesikhandisa ngokwezifuyo.
Umqondisi we-AgriTechs eMathabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni ubike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Asihambiseni iinkomo zethu emashowa lapho kulomncintiswano khona ekuthengweni kwazo ukuze uzuze imali engcono. Kumbe hambisa isifuyo sakho siye bulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-apartheid base bekubhadala ngokuhle langesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunazeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibulewe kumbe imbuzi ibulewe bayikhangela ukuthi ke minyaka indalo okunganani inono okunganani ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala, nxa sikhipha izalukazi zenkomo, imali yangkhona ayisozi fana nele yamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi osekudale ukuba babembalwa ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa uzwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi. Ngosomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa umnumzana Love Momoyo odume ngokuthi nguLovers. Umoyo wakhele abantu irrigation, wadonsa amanzi, wagebhisa idibha lenkomo, wafikisela abantu balesi sigaba amandla kagesi. Kwinjongo yokuthuthukisa umango adabuka kuwo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Simanda.
Abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 badle bancinda imino yezisu zababomvu ngokusuta kwimisebenzi kaLavazi obenzele umkhosi wokuzonikeza abakhele khona. Umoyo uchaza ngakwenzele izakhamizi zemambale.
I did the system for ukufilapha idam. I donated the irrigation system for the community, about 10 villages. The 7 families around me, they benefited water, and 14 families around me are also did the lighting system. I installed the matawa lights for them in their houses.
Uyise kaLavazi umnumzana Milton Jinja Moyo uziqhenya ngengane yakhe ngokukhumbula lapho edabuka khona.
Ekhaya yiko kulekusasa lo muntu wonke ongubaba. Yiko efikelana wayenza izibukwayo, wathenga inkomo, wayenza amarigeshini ngale damu, yenzela abantu bakibo khona lapha kontade emambhale. Kuyintwenhle kujabulise isizwe sakoGululu.
Abantu babuye ngobuningi bevela endaweni ezijeneyo. Umlingisi odume kakhulu kwele South Africa kumifanekiso kamabona kude TV lemabhayisikopo ngumngane kaLavazi uHamilton Dlamini laye ube khona kulomkhosi.
Le vision, that is why I'm here to support him. Ungitshelile ukuthi kwenzela abantu bakhe, abantu bakubo, umphakathi. Wenzeni inkomo ziyadipha, zidipha every week, and aqala lokuya bezidipha mhlawumbe after 3 months and all that. Usimplify life yabantu. Or irrigation system, kune vegetable farming, konomi okwenzeka. I think he's a role model of the current ideology yokuthi let's make everything work. As empower abantu bakithi, abantu, you know what an empty stomach is dangerous. So I'm here to support him.
Kukanti umeli weMangwe ethalele parlamente unkosikazi Dlalane Mguni ubonga ngokwenziwe ngumoyo esenzela abantu.
Umphakathi ujabulile, bajabulele amanzi njalo bajabulele intuthuko abayibona kuwe. Siyambona wathi libuzwa komuhle okuyi-inspiration njalo okuyikukhuzela abantu ukubona into enziwa bazizwa beqhuthumezelekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe ePlumtree kube nomuzi omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine spirit esifanayo.
Induna lesi sigaba uChief Bango ukhuthaza abanye abavela kulumango besebenzela ngaphandle kwelizwe ukuthi kabakhe ekhaya njengokwenziwe nguLavazi.
Jaha eli letayimwento yatihanisa kwazo sebazwazi balo tilipapanasi. Isi sebazwazi nokukhuthaza ukuthi kudle bana bose bakuye kwehango ukuthi ababende meyinonga yaLavazi. Inomiliza chikaba chapo mwana unotipanele kujona keneli poni akakumbula kuti jona ilesi munzi muZimbabwe abuye uthuthukisa chikaba chapo.
Umunye bekulumkhosi esiwa kubulala ngukhosazana Sophie Maphosa.
Balensanti abantu bakulindawo ngokuthola umuntu onjengoLavazi ngithi ngaye konke lokhu okwenzakala lapha kuyesabalala kuyekhatshana. Singakhanyeleli inkokheli zethu khona lephezulu sibeke sisole ukuthi lapha lalapha, kodwa nxa kukuthi abafowethu labantwa bethu khonala abaphesheya bangazala lumqondo okaLavazi babone lokhu akwenzileyo ukuthuthukisa isigaba labo bakophe khona lapha bayenze njengaye.
Abahlali bemambale abakhulumi sebele dolobho ekhaya amanzi logesi lokulima ngokuthelezela sebeziphilela nje. Imali sithu 7 ngisemambale emango eplumtree igama lami ngeza Jesus Banda.
Kwezevela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukhangelelwe ukwethekelela eWashington DC lamhlanje. Lolu kuluhambo lwakhe lwakuqala ukwethekelela amanye amazwe kusukisela ngoNhlolanja lonyaka lapho kwahlaselwa ilizwe lakhe ngele Russia. Ukhangelelwe ukwethula inkulumo eqakathekileyo phambi kwamadale wonke edale lePhalamende ele House of Assembly ele Senate. Usuqalile umsebenzi wokubutha inqwabanqwaba yomonakalo odalwe ingozi yokuzamazama komhlaba esigabeni seCalifornia. Izakhamizi zalindawo zithi lingozi eyenzakale izolo ibilolaka okwamagama ngoba ichiye ilimaze abantu abalitshumi lanye. Imizi ezinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa yasala ingelamandla kagesi. Kuliviki kuhlelo Diaspora Profile sixoxa nomnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. USibanda wakha isikolo sesecondary esithiwa Imlomotsha School of Excellence esiqintini seMzingwane esigabeni seMathebeleland South ngemali eyaphuma kwesakhe isamba encediswa kulomsebenzi izakhamizi zakulowo mango labanye abakhonapha eMelika. Asizweni exoxa Logan Gumede Saidi owe Studio 7.
Yes, so imlomotsha iqalisa ukwakhiwa ngo-2014. Bengithithi iphupho lakhona siqale ngo-2014 yikho esiqale khona ukuli-implementa. So from 2014 sasevele sizinika umgomo we-5 years, of which umgomo wakhona sawuchaya but i-COVID yasisidileya. So isikolo sagcina sivulwe wona lo umnyaka ngo-2022 ngathi ngamafishane iyo imbali yalesi sikolo.
Abavule lesi sikolo bengobani?
So isikolo lesi waba liphupho lami. Ngakhulela endaweni yakhona esigabeni okuthiwa kuseChalimbe. Ngakhula khonapho lami ngihamba umango omude siya esikolo about amakhilomitha angafika ichumi. So kuthiwe ngo-2007 ngathola ithuba lokuphuma elizweni ngize lapha kwele America. Then intenges ngithole lami okuyimadlana ngase ngicabanga ukuthi enginto engayenza ukusiza emuva ukuthi ngakhele kaba isikolo kwenze abantwana bengahambi uma ngomude. Enye injongo futhi kwakuthi isikolo kwenze abantwana bathole lokho kuthiwa imfundo elohlonzi, i-quality education.
Wasusebenzelana lezakhamizi?
Yes, kwakulesidingo sesikolo se-secondary. Yes, ngoba kwasekudala ukuthi abanye babahambe 10 kilometers, abanye bahambe sibili amakhilomitha pho safike ichumi lanhlanu 15 kilometers. So isidingo sibili sasikhona esesikolo. That's why even kathi esesikolo zethu sashe saqalisa sibithi saba isikolo esikhulu. So isidingo sibili sasivele sikhona.
Ungathi sihamba njani lokho elasungulayo lile zifundi ezingaki?
So isikolo siqalise kathi izikolo zivulwa oqaliseni komnyaka. So kwaqalisa kwabuya izifundi ezingu-40 ngoba nti isikolo lesi sasiqalisa kutsha, esasiqalisa sisukela phansi. So kwakubuye kuphela o-form 1, sasithethe kuphela o-form 1, sakhe saqalisa silabo o-form 1 abangu-40. Hhayi, konke kuhambe kuhle, 40 silama-teacher ngu-6, konke kuhambe kuhle. Abantwana bebefunda, udumo lwaso lukhulile kakhulu. Ungafika khona ngale ubuza izakhamizi ziyathokoza kakhulu, abantwana bayafunda, ama-teacher awastraki. So isikolo sibile sisukume ngodumo sibili olumangalisayo, and abantwana bayafunda sibili. Le improvement iyabonakala ebantwaneni.
Kulohlelo olutsha eselilusungula njalo olwe boarding ukuthi abantwana befunde behlala khonapho, likuqaliselani khonoko? Selithatha abantwana abavela ngaphandle kwesigaba labo yini?
Yes, lolu uhlelo lolu uhlelo siyaliqalisa ngomnyaka ozayo. So ukuthatha yona le kuthiwa i-boarding, injongo yayo yokuqala ukuthi noma nje isikolo sesiseduze labanye kodwa lokho esikhatshana kulabanye yangenze ngujoy ukuthi isigaba lokho sesikhulu kulabanye abaningi sebethola ukuthi babe seduze but lokho ebekhona abanye ba esigabeni kunapha esemzingwane abahamba imango emide so ngisikolo sokuthi labo bathole ukuthi bahlale esikolo then futhi sinanzelele ukuthi isikolo lesi isikolo esikhulu esibisa i-education elohlonze sasesikunanzelela futhi ukuthi kuyinto enhle ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthola imfundo ephakemeyo athole ithuba lokuthi abuye esikolo sethu.
Likhangelele ukuliqalisa ngoZibandlela ka-23. Fizike zakhonapho zihamba njani? Bayenelisa yini abazali ukubhadala? Njalo o-teacher lina libaholisa ngemali evela ngaphi njengoba kungela hulumende phakathi lapha?
Yes, yes. Fees yethu isayibeka endaweni ukuthi ngoba siyananzelela ukuthi emakhaya imali kayikho komile indawo eziningi umnyaka wonke lo abantwana bebebhadala $50 i-term okungangokuthi nxa ukhangela izikolo ezingomakhelwane imali adibhadalwa lapho ibincane but noma kunjalo omunye ngathi hayi imali encane kangaka kube kulokho kubanzimela abanye khonapho ku esigabeni kubanzimela sibili kungazuthi abafuna ukubhadala abanye sibili kubanzimela sibili ukuthi leyo mali abayikwanisi.
Lo mnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe obexoxa esePennsylvania logena Gumete Saidi owe Studio 7. Akubizwa ozwayo edolobheni lePlumtree kusasa lapho abantu besikhalangeni abazavuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo. Owebukhalanga Roadshow umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 AM kuzaqhutshwa imicimbicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Sixoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Difa Dube yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitsha Gechenge. Kuzabe kuyimatchi ezabisuka laphana from ePlumtree Town eCBD edolobheni kanye ihambe yeboda ngale erenkini endala ngale mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika laseboda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababe lothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngitsho lasemabhoda ebhoda lana esePlumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka leyinto kodwa ke lokho yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke noma basebulini manje basemangwe noma ngitsho labanye abaseBotswana ngitsho labanye abakobulawayo labanye abasetsholotshola kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapha abakhona abaziqhenye ngolimi lwabo lobukalanga batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthinini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana abawafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi ukuthi mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala phela kodwa solachabalalwayo kodwa akubonakala ukuthi labantwana baba lothando lwalo labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphatha amandla?
abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokela umcimbi, lezinduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Lo ke ngumnumzana Tifa Dube, omunye wabaqoqa umcimbi weBukhalanga Roadshow ozaqhutshelwa edolobheni lePlumtree kusasa. Iningi labahlali bedolobheni lakoBulawayo endaweni ezigoqela uWard 1 loWard 3 bahlezi bengalamandla amagesi kusukela ngolwesine ngeviki edluleyo, njalo bahlangene leziphathamandla zenkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abaziswe ukuthi uhlupho lolu luzalungiswa kunsukana ezilandelayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Elos Nyoni, isiphathamandla omela iBulawayo East edale lePhalamende.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo koBulawayo, abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine bengela magesi, lakhathesi lokho bengela magesi kube le transformer edubukileyo yahle yafa, eyiyo encedisa isigaba sonke sona leso khona ngale, kuhlanganisa lezinye indawo eziku-Ward 1. Izakhamizi kube lo mhlangano le-management ye-ZESA ekade ikhokhelwa ngubaba uJaji onguye u-regional manager we-ZESA. Okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe khonapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo adebethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagesi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagesi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umthethengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo, kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha, nxa bezibulele zabanengi sebefake kuma deep freeze amagesi ahambe okwesikhathi eside, kugcina lakho sokuyi-loss kubhizinesi. Antsho siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa, about 64-65% abantu baku-informal employment, abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagesi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagesi.
Njengamalunga edale lePhalamende, ligcine nini ukucubungula lolu daba, njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminister wamagesi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagesi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edam leKariba ayehlile kakhulu, okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts ukuthi kube yizero.
Lo ngumnumzana Elos Nyoni omela iBulawayo East edale lePhalamende. Likhumbuleke kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje olwe-Diaspora Forum, sikhangela ubunzima obubhekane labeZimbabwe abaseSouth Africa abazama ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Singalugqibi uhlelo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wezengeza West edale leParliamente umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhlukuluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ibail. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.